ngokuthi elibani labo labadinga hayi umsebenzi yahamba sibili umkhankaso sibili ukhona sibasho kuba lama rally ayenziwayo ngale ndlela elibani konke labo dinga so hayi kukhanya umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu
libonana zandle zanqoba yini njengoba ke abantu besithi ilizwe kalimanga kuhle kwamanje
i-by-election izanupiyofudakake akulula ukuthi ilize i-by-election ngiyananzela ukuthi i-by-election kunezizathu eziningi kakhulu ezenza izanupiyof iwine ama-by-election ngoba iyasuka sibili kuyenza ikhampeyini sibili egcweleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituencies yiko kwenzakala izanupiyof iyahambe iyokuncedisa sibili kakhulu kwala kunjenje ngapha enorth zaphela amalunga ethu epolitiburo akabhizi bakugrawund obaba umpofu kabhizi bayakhankasa khona ngapha emasmoth so bayenza ama-rally khona ngapha so abapho ema-ofisini bakhona ngapha edangeni bayakhankasa sibili
yezizakuthiwa-ke kulabantu abayithuselwayo nxa likhankasa khonapho siyakwazi ukuthi le-harare kuthiwa kulabanye abathunjwayo linanithini ngakhonokho
ibzwakeka mina kakhulu ngiyangikhulukhulukisa icele lami langapha emhlubulweni wemadebeleland ukuthi khona ngapha ikakhulu ngikhulumela i-matmok as a province ukuthi sibili esikubonayo thina lapha kungazi kwezinye indawo kithi ngoba kwesinye isikhathi kukhuluma mangasonto eqondileyo mina kaze kukhuluma sibili iqiniso anizake ngizokutakela umuntu wesisi siyohlukuluzwa even esigabeni sebesoleto khonakati azake ngizotakelana umuntu wesisi siwezeso akula ngitho labantu abangilaleleyo bani bayabuzwa khonoko abalalela umhlabazi wakho usuku zonke njengetoleto ngale bayolalela imithakazo nalo akula nto njalo abantu babazikhankasela kuhle bezenzela kuhle thina zange sikubone khona kwemsindo khonoko kala zange sikubone khona ngapha emhlubulweni wethu khona ngapha especially matmos ngingazi kwamanye ama-province kumbe kuyenzakala lakho hayi angikwazi angifuna ukukulandela angifuna ukukuvuma angikwazi sibi but engibona ngapha umsebenzi okuqhutshwa ngendlela ehlanzekileyo kakhulu
ye kodwa nxa sikhangela phela ibhinga ngazani abantu kabayifuni zana po ndinganqoba njani
khona kwale ngokhulumileyo kithi ukuthi indlela izanupiyof esebenza ngayo nxasiza kuma-by-election umsebenzi wakho niyabe usulula kakhulu ngoba sonke siyahamba kuye kuthi cwi khona ngayo sisebenze kakhulu khona ngalo ukuze kuthi kube lolutho oluphumayo yiko kwenzakala kuma-by-elections athathi lula ama-by-elections hayi kuma-by-elections jithikinya kumele siwawini ebhati yiko kwenzakalayo kithi
abantu libatshelani babagawule
abantu sibatshele ukuthi njengokuthi ama-constituencies angala engashiwo esasingahlekele khona batshela nje ukuthi hhayi lingenzanga kuhle ngoba ngalani khumbula ukuthi engxaye isikhathi sana abantu bakhipha izanupiyof izanupiyof hayi ayiphumanga izanupiyof ikhona izanupiyof yiyeke ngohulumende ngako-ke asambe ndawonye kesibatshela khonoku ukuthi unzima loyo obukhona phakathi kokuphila kwabantu akusiyonto yezimbabwe kuphela sibatshela abantu ukuthi konke lokho kunzima lobu ulethwa yizinti ezikhona emhlabeni izimbabwe eyiyo eyingxenye emhlabeni khonapha ekhona izinti zaborussia labo-ukraine kanoku kule zinti zabo-israyeli labogaza zenzana ziphambanisa inhlelo eziningi zikhweza izinto eziningi amafutha lani lani ebesephambanisa zonke inhlelo eziphansi emazweni wonke ijikelele sebesikhangela lapho esivele khona ku-covid laphansi akuzange kube lula kithi kube lobunzima sibemangalisayo lapho esiphuma khona yikho sikubakhumbuza khona abantu ukuthi hhayi kungathi kumbe into yezimbabwe kuphela abantu besebesithi bona bezondela ikhulumende ngumumo womhlaba kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi.